Omunye wabachothoza isinqumo lesi ngumnumzana Efincube, unobhala wenhlanganiso ye-National Consumer Rights Association.
Ungaboni ilizwe selinezitolo ezakhelwa amasotsha kuphela ukuthi wazathenga okuthiphileyo uzwile omningi asalendlaleni lamba. Kutsho khona ukuthi ilizwe seliphelelwe. Sekufile konke. Akulandlela yokuthi uvuse ilizwe ngokwakhela izitolo amasotsha wodwa kumbe amapholisa wodwa kumbe amanesi wodwa. Izitolo zonke zimele zithengise intengo efanayo elingene yamukelwa nguye wonke umuntu elingene wonke umuntu. Hayi lokho sekusenzakala. Kuyabonakala ukuthi uhulumende secitshelwe selahlekelwe kakhulu ukuthi angawuvusa kanjani umkhono welizwe leZimbabwe.
Umbalisi ofundisa edolobheni leli unkosikazi Sikhangele Ndebele uthi kudida ingqondo okwethulwe nguhulumende.
Isinqumo lesi esithethwe nguhulumende njengamahlaba ezulu thina sijabule ngoba sinje lathi singama civil servants athi lihole esiliholayo aleneli. So why kumele abanye abantu bethenge into zithiphile thina abanye kumele sithenge zidula? Kanti ayisiyo baba wethu yini? Anti ubaba umele linganise. Kanti alright, even ungaso civil servant laba abanye abangaphandle labo benzeni? Hayi, kungcono ukuthi kuhlalelwe futhi phansi becabangisise ngendaba le ngoba sonke phela lapha eZimbabwe singabantu. Why kumele kukhethe ukuthi lo kumele adle, lo kumele angadli?
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Ngqabutho Tshabalala uvumelana laye.
Ya mna le ndaba yokuthi amasosha abe le ndawo yayo yodwa yokuthenga ngibona ukuthi kuyindaba ehlakaniphileyo kakhulu. Ngibona lapho government uphambanise kakhulu ngoba le nto ayikho fair. If amasosha esibalisayo isitolo lamapholisa ezabalisayo isitolo, bonke abantu abasebenzela ugovernment bezaba lezitolo zabo ezithiyeneyo, abazali balaba bantu babethenga kuphi? Ngibona lokhu akuhlakaniphanga kakhulu, kuyinto engasilanga, abasicabangelanga njengomphakathi.
Lo mnumzana Nkosi Fuzwayo uthi uhulumende kumele abekwazi ukuthi ngowabantu hathi amasosha kuphela.
I-government yethu itshengisa ukuphelelwa ngalokhu efuna ukukwenza. Ayinakaneli umphakathi oyiwo oyivotelayo, oyiwo oyifaka kulesona sihlalo. Khangela amasosha kuphela ngoba ukuthi bebekwazi ukuthi bona bayi-government yomphakathi hayi khona oyamasosha abakuboni konke lokho. Lapho batshengisela ukuthi bona umthuli sebehlulekile ukuthi belungisile izwe lonke, so sebelungisele imuli yabo bona. Lokhu asipho ukuthuthukisa ilizwe, lokhu ukubulala ilizwe, ukuqamula njalo ilizwe futhi ukuthi abantu bengabi nokuzwana ngoba abantu ngasibebona amasosha basibebona ama-enemies.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Sebenzile Mpofu.
Singabatwa bakhe sonke, awumelanga ukuthi anika amabutho namapholisa wonke. Sonke singabatwa bakhe, umuntu umzali lapha elabantwana kumele abatrithe okufana naye, angatrithe abanye ngcono kulabanye ngokuthi singabatwa bakhe sonke. Akula munye singabuya siyekhalaza kuye ngaphandle ukuthi sisondele kuye. Nguye ngubaba wethu ekumele asinike konke esikufunayo.
Abakubandla leZANU-PF bathi bayakusekela okwethulwe nguhulumende besithi kuveza ukuba wenza okufunwa nguZulu. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.